abantu bakobulawa yeso sebazisile ngohlelo lokuvala amanzi kumaradio, ku-social media, kuma-newspaper lokuxoxisana labo lapho sithe sabathola sibazisa kuma-communities ethu. Sibazisile ngohlelo lolo olukhona. Imibiko iyagijima ebulenjini lapho ngitsho kuma-social media okugoqela ku-Facebook, Twitter, WhatsApp, imisakazo futhi njalo kuma-communities njengama-councillors siyaxoxisana lezakhamizi emihlanganweni ezinhleni. Siyazama ukuthi imibiko le ihambe kakhulu ngoba sisenqabela umkhuhlane lo omkhulu owe-coronavirus. Mhlaka-27 njalo wonke umuntu uzabe elawo amanzi, akusoze kube le-water rationing. Kuqhubeka ukuthi mhlaka-28 to 30 amalokitshi wonke abe ngelamanzi. Luqhubeka uhlelo lwe-district lilungisisa amapayipi ethu lawo amadala kufakwa izinto ezintsha. Mhlaka-27 wonke amalokitshi abe lamanzi. Kuthi 28 to 30 kuyiwo amalanga lawo esikhangelele khona ukuthi kuyabe kulungisiswa. Yikho esikutsho ukuthi hhayi ngamalanga lawo sizabe sinika amalokitshi amanzi wonke ngesikhathi esifanayo. Amalokitshi lawana aphezulu siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abe ngathola amanzi ayathola ebusuku. Kodwa i-council iyagijima iyancedisa ukuthi bancedise ngama-water bowsers ngoba siyabe sisazi uhlupho abahlangana lalo. Kodwa kuleminye imizamo eyenzakalayo ukuthi bathi bancediswe ukuthi bathole amanzi.
Abahlali bakobulawayo balolwazi lokuthi benzeni ukwenqabela i-coronavirus njalo baye ngaphi nxa becabangela ukuthi bala?
Abahlali bakobulawayo bayafundiswa njalo bayaziswa ukubana ukuze bavikele umkhuhlane lo we-coronavirus kumele bengavinyelelani, bengaqhawulani ngezandla njalo izikhathi zonke bageze izandla ngamanzi alesepa. Kumbe labo abanelisayo abasebenzisa ama-sanitizer benanzelele ukuthi bawasebenzisa kwenzele usenqabele lowo mkhuhlane. Njalo bayakhuthazwa ukuthi bangananzelela ukuthi umuntu angakhwehlela angakuzwisisiwe kumbe azizwe ngani ule-fiva kumbe i-flu angayizwisisiwe kuvaleka ngani kule-sinus, bagijimele ezibhedlela eziseduzane labo. Njalo abafisa ukuba lolwazi oluningi ukuthi bakuzwisise kumbe benazele ukuthi kulomunye ongani sebemcabangele ukuthi ulalokho, kulama-toll free numbers esilawo esibanikeza wona ukuthi bawasebenzise. Eyokuqala ngu-0808 47 00, leyo ngiyabasebenzisa i-connect. Kuthi u-800 4700 00 ngi-10-1. Kuthi njalo esebenziswa yiwo wonke amalayini kumbe i-net 1 kumbe yiphi ngu-0292271 29. Kuthi njalo kuleyo WhatsApp 0774 668 432. Lezo zinamba ezokuthi nxa umuntu efuna ukwazi ulwazi oluningi kumbe esenanzelela ukuthi umuntu alaye kumbe yena uzizwa enjalo, uyathola ukuncedisa ukuthi bamazise ukuthi aqonde ngaphi.